ma ungatholanga ithuba lokubhalisa ukuvota kuyabhalisa ukuvota kulawa abasokubulawa eZimbabwe International Trade Fair. Nxa use-trade fair lapha uyakwazi ukubhalisa ukuvota, uyakwanisa njalo ukuthatha isithupha sakho asigijimenini bakithi sibhaliseni ukuvota. Kuqakathekile kakhulu. Iblitz le isivalwa, kutsho ukuthi khona nxa usufuna ukubhalisa kuyawo sokumele ukuthi emahofisini ezek. Njalo siyakwazi ukuthi amahofisi ezek akho lulu ukufinyelela ngoba abe kuma-provincial offices, amanye ama-districts kawala ama-office wona lawo. So kuyawe sokuyi-cost yama-citizens ukuthi bagade ibhasi kumbe bagade imishova besiya lapho izek office etholakala khona. Esiboni ngani kungaba nganzimela iningi labantu abaningi, but okuqakathekileyo ukuthi sizwisise ukuthi khona nxa sibhalisa ukuvota kathesi before mhlaka 30 kunje kuyancedisa kakhulu ngoba i-delimitation process leyade esikhuluma ngayo ukuqunywa kwezabelo khanyela inani labantu ababhalise kuvota ama-constituencies lawa kukhangelwa abantu ababhalise up to mhlaka 30 April. So after that kuyavunyelwa ukubhalisa kuvota, kodwa kungasakwanisi ukuthi sithi inani lona leli elizasetshenziswa ukwenza i-delimitation uyabe ungasafinyeleli ukuthi uphatheke kuhlelo lona. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise ithubele likhona kublitz ukwenzela ukuthi inani labantu kuma-constituencies lade sizama ukuwasaver through i-campaign ade siyezi save the constituencies campaign ukuthi kube ngcono anjalo abantu ama-constituencies la siwasave.
Ungathini kulabo abathi kabakuboni ukuqakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota kukhetho oluzayo?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi ukuphatheka kukaZulu akulani lezinye namanye ama-problems kumbe izinkinga engathi sihlangana lazo kuma-communities. Kwesinye isikhathi siyathi sixoxisana labantu besitshele ngama-previous elections, kodwa thina esikuqhuqhuzelayo njenge-ekhaya voti ukuthi khona asikhangelenini i-development yakithi njeyamathebeleland. Njalo nxa sikhangela i-development sifane ukuthi siqathanise nokuthi nxa ama-constituencies emalutshwane emathebeleleni kusho ukuthi le khekhe lelizwe sizadla ukulutshwane. Abanye kwesinye isikhathi bayaxayisa ukuthi ha vele asidli lutho thina kwathini kwathini, kodwa esikutshoyo ukuthi asidevelopheneni i-culture yokuphatheka enhlelweni ezisemthethweni. Njalo nxa sesibavotela abo-councillor kumbe member of parliament abayiba bagoqa umthetho at local level and at parliamentary level, kuyiba abazafika besikhulumela izifiso zethu khona ngale parliament. Njalo kusinika ithuba ukubhalisa ukuvota, kusinika ithuba ukuthi sizikhethele kulabo abazombangaza abazasipha bona ukuthi sikhethe onguye ongasincedisa ukuthi solve wona la ama-problems amaningi esikhuluma ngawo, ikakhulu nxa sihlangana la ma-voter educators. Ngoba kwesinye isikhathi ama-issues akhona angawezeki, kuya kumele ukuthi kumbe kukhanyele i-electoral act kwenziwa ngabantu abasimelayo ephalamende. Yibo kumele kathi sinxa sikhethisise kuhle kuze ukuthi abantu laba besi-represente kuphalamende. Njalo nxa sikhangele ukuthi ama-constituents nxa sebemama lutshwane kutsho ukuthi i-voice yethu njenge-region yemathebeleland yabe isi-limited kakhulu.